ukuguqula izijeziso ukuze zithithwe vele umumo welizwe ipha uhlambulule. Ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana ngoba ungazinandelele konke okukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa. Akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa. Akutshengiseli corruption yakhona vele abantu abahambelane lohulumende abangani bakhe bathola izimali eziningi. Hhayi, angiboni ukuthi ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isikili sombuso ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
LeBritane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga e-ZANU-PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi nxa vele ilizwe elizimele njengeBritane kathesi, singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo, kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European Union. So bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelana lela ababuthayo e-Europe, kodwa balelungelo lokuthi bona bazenzele into eqondane lapho. Ngibona ngathi kuzaba njalo, bazakwenza into eqondane le-foreign policy yabo bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa uMnangagwa uyazivikela, uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe, abantu sebekhululekile benza konke abakufunayo.
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma, kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground. Amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphatha ngayo. Nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayaphitshulwa bayatshelwa ngamapholisa, akukatshengiseli yona imithetho yakhona ayiphalabana labophosa loba kuthiwa ayaguqula kulokhu kufana khathesi imisakazo vela akula msakazo ozimele wodwa konke ngokwahulumende. Ngibona ngathi bona engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqule imithetho, kodwa okungaphansi oku-Afrika thina akwaguquli. Yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisibo ababatshelayo.